Fisika disenda baku VOA Ndebele.
Ni vuka njani mtuwa zomu ulezi alamungela kumisaka zuwe 27 na mta ngulespili chaka 16 kwekwezi 2019. Hii kamalami ngukips tuwe. Enda veni zetu la mtanji. Uzulu ukangelewe ukuti uza chengisela eme kwa kwenu kusasa kwa vula wayo. Kulandela ukatanyezwa kwendu una untantla ya mangu ndiweni. Ama polisa NCTA.
Ukuthiwa ngubaba uwendweni kuhle kakhulu uvikela indawo ekamthwakazi indlela ayenza ngayo uchief utshengisa ubungcwethi utshengisa ubudoda utshengisa ubuduna
kulesizalwane seZimbabwe SCT sisebenza kahle eRwanda lapho osokuvuleke khona amathuba emisebenzi
iRwanda njengamanje libukeka njengelizwe elisafe kakhulu lisafe lo lelizwele ngoba mangibhekile ama bank avala late ngabo 8:00 kushuthi ke kuyabe kusafe
kuqhubekela phambili ukuxokozela phakathi kwebandla lama Democrats nelama Republicans kwele Melika zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo.
Uzulu ukangelwe ukuthi uzatshengisela emigoqweni kusasa kobulawayo. Ulandela ukahlanyezwa kwenduna unhlanhla yamangwendiweni ngamapholisa NCTA. Amapholisa la azame ukuthatha imota yenduna esithi athunywe ihofisi kamongameli Emerson Mnangagwa ezondiswe yinkulumo yakhe ngezitshezo zenodo ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF kanye lokuvikela intaba zinduna lapho kwabunjwa khona isizwe sikamthokazi. Umzilikazi wasusela amanqe izinduna entabeni lezi ezazama ukufaka omunye wabantwana bakhe esikhundleni kungaziwa ukuthi wayangaphi. Undiweni uthi indawo le isigcwele abantu bokuza abalakho ungena endaweni leyo eligugu ebantwini abadabuka eMathabeleland lenkabazwe. Uhulumende uthi okwenziwa ngundiweni kutshengisa ukuthi udelela uhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa. UMnumzana Victor Matematanda umphathintambo kahulumende obona ngezomvikela labalwa impi yenkululeko uthi undiweni kangene kwezombusazwe nxa efuna ukulwisana lohulumende kaMnangagwa. Abasekela umkankaso kandiweni awubiza ngokuthi Save Ntaba Zinduna Mountain bathi yenza kahle induna ezama ukugcina amasiko esintu. Omunye wabasekeli bakhe ngumnumzana Thembelani Moyo ohlala eJojolo esabeleni seMathabeleland North othi kumele abantu bayisekele induna.
Ukuthiwa ngubaba uwendweni kuhle kakhulu uvikela indawo ekamthwakazi indlela ayenza ngayo uchief utshengisa ubungcwethi utshengisa ubudoda utshengisa ubuduna yizo induna esizikhangeleleyo komthwakazi ukuthi ngabe silazo zonke nje ziphatheke ngendlela yokuthi wenza kanjani undiweni kube ngakuyavuma zonke induna ngabe ziyaphatheka zimxhase kakhulu kule nkulumo okuzayenza ukuthi uhulumende weZimbabwe athuke ebone ukuthi hayi abantu bakwamthwakazi sebelifuna ilungelo labo sebefuna ukuzimela. Kodwa ke ngendlela yokuthi amanye amakhosi ethu kukhanya athule kukhanya undweni kuyabe kumele ukuthi sibili yona le ndlela okumele siyenze thina abantu iyabe ibaluleke kakhulu izafosa amanye amakhosi ezinye izinduni ukuthi ngapho uZulu sokunguye osetshengisela njengakhona okunje okuthi kumele kuye kumatshwa kwisitatu sikankomo nge-Friday zizayethuka lazo zikuxhaseni induni.
So kodwa nxa sikhangeleke abantu abesaba ukuthi enxaye bangadutshulwa kumbe into ezinjalo nxa betshengisela
Mthembu amazwe omhlaba akhangele uhulumende kaMnangagwa lo khona ngendlela akhankasa ngayo emazweni omhlaba uzayesaba ukuthi kuzamnyanyisa. So abantu ngibona ngani ngendlela ekhona kumele bekhululeke wokudutshulwa lokhu bengakwesabi ngoba umnankagwa uya uhambe ekhombisa amazwe omhlaba ekhombisa amazwe omhlaba ukuthi wozani eZimbabwe, Zimbabwe is open for business. So nxa sekungaba nokudutshulwa vele phezu kwezindaba lezi ezikhona ezedlulileyo eka 1 August esikhathi kuluthwa laphana abantu beze betshayo koBulawayo. Ngibone ngani kungambisela emuva umkhankaso wakhe lo we-open for business. Njalo le ndlela ungathuyezwa kathesi kungani vele into azimaka kuhle ngaye. So angiboni abantu kumele sikhululeke sihambe siyekhankasa lolu mkhankaso kababukhayisi.
Umnumzana Thembelani Moyo uhlala eJotsholo esabeleni seMathebeleni North. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lenduna uMathema weNqameni othi imota abazinikwa nguhulumende ngezabo hathi uhulumende.
Okubhalwe kwagcinezelwa phansi, izinduna akufanele zibe yingxenye ye-development yezindawo or yezigaba lapho ezivela khona. Azivunyelwa, ngitho yiphi induna nge-consciousness layo ivunyelwe ukuthi-ke u-political party. Imota, ngali yekuphathelene ngemota, imota akasuye ekahulumende, imota ngeyenduna. Induna ngokubonakala ukuthi ibambe ihofisi ethile kwananzelelwa ukuthi zi-government of course or the people of Zimbabwe ukuthi izinduna kufanele ibe ne-condition of service vehicle eyokuhambisa. Ayiqondananga imota leyana kase kukahulumende ngoba uhulumende imota zezinduna akazisevisi. Imota ezinduna leyana nxa ungayizuza neyakho uyazisevisela uyazifakela ifiwela, akula hulumende ofake imota yenduna ifiwela. Angazimbizazwana.
Ye, siyazwanana kodwa ke nxa sikhangela phela songani izinduna lezi zaphiwe izimota ukwenzela ukuthi zisekele phela amanye amabandla. Akunjalo kini khonapho?
No, akula into enjalo. Ngaphandle umuntu angibona engakwazi ukuba i-constitution. Okulusizi mina nginelisa ukuthi ngizivalele. Njalo i-constitution yelizwe leZimbabwe leyo ekhuluma ngayo u-chapter 15 ikubeke kwacaca. Ikukubeke kwacaca ukuthi akufanelanga izinduna zilandele i-political party. Akufanelanga. Noma yiphi, noma i-political party ebusayo, noma ngengabusiyo, izinduna akufanelanga ukuthi zibonakale zitshengisele ukuthi zona zini kulolu hluhlu lwe-political party, kumhlubulo we-party ethile.
Kulezinye yini baba Mathema ezingane ziyasekela amabandla athize?
Bakhona kodwa bakwenza yini kahle, akukho emthethweni. Ngizakhuluma ngami mina njengoMathema. Angila political party engingathi ngiyibeke yabamgqoka kwenye. Wonke kwamabandla ngoba mina nxa ngizibona njengenduna ngibone ngani ngingaphezulu kwe-party politics. So ngibusa abantu bonke befanana. Into yamaparty leyi ngangithi iyafanana nama-church ngoba ikakhulu nxa useinduna usesigabeni. Ukhokhela abantu kulabantu abaze bevela from various political parties bebuya futhi from various churches. So kufanele ukuthi bonke ubaphathe ngokufana naye. Kubekiwe mi-constitution vele yinto engiyibone ngani ngifuna ukuthi ilandele kakhulu yizo lezo zinduna la nxa kulezinye ziyabe lokho zisafuna ukuthi zithi double up zingapha zinima ku-politics ngapha zine ku-traditional institutions but cultural constitutional induna kufanele ibone ukuthi yona imiye endaweni eyi-one okuthi yikuma siyizinduna singaqumi singadivide abantu. Hanti liyakhumbula kuhle ukuthi nxa linanzelela sibambe i-ofisi efana lekajaji induna lo jaji bayafanana, induna lo majestrate bayafanana, i-public office bearer ukujudiciary system bonke bona banabantu constitutional abavunyelwe ukuthi babe nama-political parties. Ngokufanayo lezi nduna kufanele zingabe nama-political parties.
So nxa umuntu engakulanda ethi bawamathema ibiza amakhiye emota lawo into zehulumende lezi uyamtshela ukuthi
hayi, ngiyamtshela ukuthi induna imota leyo imota yami ye-ofisi yami, i-ofisi yobuduna asiyo wahulumende imota yami. Ngiyami ngoba uhulumende nami ngiyatho ukuthi uhulumende azakasevise imota yenduna. Ziyazisevisela izinduna noma wazi ubuze yiphi ekhona apha elizweni ukuthi uhulumende banika malini yokuthi basevise izimoto, uyathola ukuthi bazisevisele. So aso umota kahulumende imota yenduna.
Le yinduna uMathema sixoxela esenqameni esabeleni seMathebeleni South. ibandla zanopiefu lethi uNdiweni ngangene kwezombusazwe ngoba usele wabonakala elamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party kanye lele MDC Alliance elikhokelwa umnumzana Nelson Chamisa. UNdiweni uyakuphikisa konke lokhu. Nanko kwethulwe ngamaphephandaba namhla okumayelana nelizwe leZimbabwe. Umphathintambo wezemali kweleZimbabwe, umnumzana Mthuli Ncube uthi sokumele kulungiswe isisindo somnotho welizwe leZimbabwe kulandela ukwethulwa kwemali yohlobo lwe-RTGS. Uncube uthi umnotho welizwe okwamanje ucatshangelwa ukuthi kulesisindo esedlula amabhiliyoni angamashumi ayisikhombisa sama-RTGS, 70.1 billion RTGS kumbe 21 billion United States dollars. Lokhu kubikwa iReuters. Unkosikazi kaBrendan Taylor odlala ikhilikithi kweleZimbabwe kubikwa ngamaphephandaba atshiyeneyo ukuthi ubanjwe inkunzi duzane lomuzi wakhe eHarare ngomvulo ntambama. UTaylor obemelele umkakhe obevela emsebenzini uthi abantu akade bembamba inkunzi babaleke ngemota yeHonda sebembona ezonceda umkakhe. Uthi abantu laba kade bethwele imibhobho. Kulesizalwane seZimbabwe esibheje ilottery kwele South Africa sathola imali efika izigidi ezilijumi lambili zamarandi, 12 million rands. Iphephandaba leSoweto lithi umuntu lo oyintandane othi wakhula nzima ubebheja okwesibili. Ibizo lakhe kalivezwanga emphakathini ngenxa yokuthi besabele ukuthi angatshaywa ngabantu kumbe bamthathele imali. Uthi uzathenga indlu, imota lokunye okufunwa umndeni wakhe. Uhulumende uthi sowahlawula abalimi abamhlophe abathathelwa amapulazi izigidi ezedlula amajumi ayisithupha zamadola, 64.4 million dollars kusukela ngomnyaka ka-2009. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele iphephandaba leChronic ukuthi imali le ngeyokuthuthukisa amapulazi abakwenza bengakathathelwa lawo mapulazi.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Zokuyisikhathi senu okwamanje sicela lisithumezele elifisa ukusitshela khona. Ngena kuWhatsApp ufitizele okuthatha amazwi akho okubizwa ngesilungu ngokuthi audio ukhulume okufisayo. Ungenza njalo usithumezele umlayezelo wakho kuWhatsApp kunombolo ethi 01-202-465-0318. Ngizayiphinda njalo le namba 01-202-465-0138. Siphinda futhi njalo 01-202-465-0318. Akesizwe ukuthi abanye abantu bathenda namhlanje.
Yazi kulale nto eyenziwe yiyouth yeZanu PF on top of uChief Ndiweni. If ever bekhumbula ukuthi khona lokho abakwenza ngegugurawundi basazobuye bekuphindisele futhi manje, abacabange kabili. Yazi ubuhlungu. This is not a threat. Akufani nalento abayenzayo bona. Ubuhlungu into abayenza abadala bethu. Hathesi sebeqalisile futhi. Isintu sithi ingungu ungayizwa ikhala kakhulu iyakusiza dabuka. Abayiyeke lento abayenzayo.
Linjani basakazi, siyathaba ngohlelo lwenu, selukhwabitha kakhulu especially ngenhlelo elisipha zona ezimqoka lisivezela okungabe kusenzakala elizweni. Sisendabeni yakoBulawayo yokusilela kwamanzi. Yazi into ethusa kakhulu nxa ukhangele indaba yamanzi koBulawayo. Kati indaba liyana eyake yabanjwa nguDumiso Dabengwa labanye bakhe, yazo ngani yabanjwa nguSemusiphepha Nkomo ngesikhathi sakhona ezambezi water project yaphelela ngapi nankula kathesi mbona sokule 10 years or 15 years bekhuluma ngezambezi water project yaphelela ngapi kathi demu leliyane le igwayisha ngani lingapi kahle kahle angamza kuzwisisa uthi nxa sihlanganisa amadamu sengikhuluma ngento abasinika zona kudala okwakuyi-initiative and i-project fundamental on the budgets on and on incema sikhulume nge-USAID dam sikhulume bathi yini bathi yikami dam sikhulume ngaleyo zambezi water project sikhulume ngegwayisha ngani la kathesi madoda singabe lokho esikhala ngamanzi kobulawayo amboni ukuthi mhlawumbe baba serious anyway it's my question you know it's very severe if sikhuluma ngendaba zamanzi kobulawayo ngobayo kathi yekuthaba moyo lo wayekhona ngazi ukuthi mhlawumbe nguye sesekhona wehlule ukuthi lungisise indaba ezinje nampa abadala abakhona umdala umalinga obani bani khona laphana ama senators landal ukuthi uthi labo abanahliziyo abayiboni into yenzakala kubulawayo ama industry feel of course siyakuzwisisa ukuthi mhlawumbe ngama sanctions amanzi-ke okuyimpilo yabantu hayi ale ayisiphathe kuhle alike libafake lapho emsakazweni bekhulume besichasisele ukuthi uhamba njani ngu-Brighton Sibanda ngise-Rustenburg.
Mina ngingusithokozile Thabani Moyo ohlala eGwanda Reserve. Ngibe ngicelisa ukuthi lingincedise, ngifuna uJoseph Mrewa ovela kuMrewa, ibizo lakhe uJoseph Mrewa Ncube, umuntu lo wangizalisa umntwana ngo-89 manje ngiyamdinga angimtholi. Ma kuyukuthi kulomunye ongaba uyamazi lingamnikeza ifoni zenalezi, afone efonini nenaleyi kufoni number zenalezi ukuze sikhulumisane mina naye o kulesi hlobo sakhe. Ngibe ngicelisa ukuthi umuntu lo ngimazi.
Laba ngabalaleli be-Studio 7 abasithumezele imilayezelo yabo. Sicela lisithumezele yenu kunombolo ye-WhatsApp ethi 011-202-465-0318. Sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Usiba lukhulu we-Alabama uK Ive usethulele umthetho ovimba ukuthi wesifazana akhiphe isisu nxa esanda ukusibamba. Umthetho lo wethulwe ngamalunga edale lemithetho ukhanya kungokuqala elizweni leMelika omisela abesifazana ukuba bengakhiphi izisu. Ilizwe leMelika okukhanya engani lifuna ukuhlasela ele-Iran lithi bonke abantu abenza imisebenzi etshiyeneyo sokumele baphume bephele kulelo lizwe. Uhulumente kamongameli Donald Trump ucabangela ukuthi ibutho le-Iran lifuna ukuhlasela amasosha eMelika asebenza eMiddle East. Kube sekusithi ke uhulumende wakwale Niger ubika utama lecatsha asebulele amasosha akulelo lizwe alitshumi lasikhombisa 17. Lokhu kwenzakale izolo. Kuhle ndaleli esixoka khona labantu abatshiyeneyo namhla sixoka ke lo mnumzana Denzel Dube. Baba Dube kunjani?
Siyaphila kunjani baba?
Hayi ngiyaphila kakhulu. Ungaphi khonapho Dube?
Ngisekidali okwamanje ngaseRwanda.
Kunjani khonapho?
Hayi siyancincisa, kuyancincisa fokuthini ngoba kuyimpilo nje.
Yes, ngathi ujovani khonapho.
Lana ngifike lana 3 weeks ago kushuthi nge-project engiyenzayo la ngasehotela enye ihotela lethu elivule last year. So manje kune-project engibe ngizoyenza la, so ngizoyiqeda nge-Thursday next week then bese ngiyabuyela e-Cape Town.
Ye kunjani kule mabhizinisi khonapho sizokuthiwa-ke bayajova abantu be-Rwanda kunjani?
Hayi amabhizinisi akhona baba ngoba i-Rwanda njengamanje libukeka njengelizwe elisafe kakhulu lisafe lona lizelele ngoba mangibhekile amabhenki avala late ngabo 8 ebusuku kusho ukuthi-ke kuyabe ku-safe angaze ngizwe kuthiwa kunodlame mhlawumbe umuntu kuwabanje inkunzi or something.
Mhm. Ngizokuthola ke kuhamba ke u Genocide Museum. Kunjani nqa ukulungisa khona manje?
Hayi baba dube isimo lapha nasibi mawuzobona ama mass graves lapha abantu abaningi abangcwatshwa khona. And mawufika lapho nabo abazi ukuthi abantu abangcwatshwa lapho bangaki ngoba kwenziwa i-estimation like 250,000. So kunzima mawuhambe nomuntu obe owake waba i-victim akakwazi ukubekezela, uzobona ngeenyembezi kubuhlungu kuleyo ndawo.
Kukhanya kunzima sibili mfowethu, eh?
Ye, kunzima mpela, kunzima. Hayi, akuthambanga noma nathi sayibona i-good ground kodwa yayingafani naleyi into eyenzakala lapha. Into eyenzakala lapha hayi ayikho right.
Ye, kodwa nxa singabuyela ke kudaba lwamabhizimusi ubona ngazani ke kodwa uzakuzuza okufunayo khonapho.
Ye, hayi lapha kukhona mpela, hayi siyathembisa kodwa.
Ye, sizokuthiwa ke labantu abavela emazweni atshiyeneyo kakhulu bagcwele khonapho, kunjalo.
Ye, ngiqiniso lelo ngoba njengamanje la engikhona ngasehotela sinemihlobo emningi, abamhlophe nabantu abamnyama ababuya ngasemazweni abofana nabo-Kenya, Uganda nase-DRC nabanye nje ababuya ngase-Zimbabwe bakhona la.
Hayi, siyakuzwa kakhulu-ke baba Dube. Bingelela abalaleli-ke sibe sesiqeda khonapho fowethu.
Ye, hayi ngiyabingelela abalaleli bo-Studio 7 sengathi bangaqhubeka be-support i-Studio 7 nani i-Studio 7 iqhubeke lisinikeza izindaba zakithi sizizwe zithisa. Siyabonga.
Sibonga kakhulu ke mfoka Dube, ungadinga kusasa baba.
Nami ngiyabonga mfakazi.
Zulukandaba, kuhlelo lapho esixoka khona ngokwenzakala kule Melika. Namhlanje sikhuluma ngodaba olunye oluqakathekileyo. Udaba lokwenzakala khonapha ke eWashington DC, lapho ke okukhanya uhulumende kamongameli Donald Trump kungani kafuna ukuthi ahambise okufunakalayo kukhongolosi khonangale. Okunye kwangikhona okufunakalayo okuhambelana locwaningo olwayenziwa umnumzana Robert Mueller. Wayekhangela phela ukuthi kambe le Melika ladlelana njani lele Russia ngesikhathi sokhetho ngo-2016. Kulama Democrats athi ke umnumzana Trump wadlelana kakhulu ilizwe le-Russia ukwenza ukuthi ukhetho lungabe lukhetho oluhle kangako. Ngilo nkosikazi Priscilla Mtungwa Ndlovu khonapha ke ecingweni ukuthi sesixoxe ngakhonoko. Ma Mtungwa, kunjani mama?
Hayi, ngiyaphila linjani baba
tu? Siphilile kakhulu. Akutsho ke ukuthi wena ukubona njani lokho okwenzakala khonapha eMelika?
Hayi, mina mbona ukuthi okwenzakalayo lapha yukuthi i-America i-democracy ababekhuluma ngayo kakhulu ani sibaphika sibabalekela ngenxa ka-president wabo loyo abalayo akathesi.
Kwenziwa kwini khonoko?
Yikuthi bona izinto zakhayizele ezenza esesengum-private citizen sokwezenza lakathesi.
Lapho ke uJohn sibili nxa singacacamba njani?
Ngisho ukuthi ungabala phela imbali zakhe kulezi nto zakhe ezinyaya ezenza enamacala akhe engapheli ethonisiswa ewazika engaphumela egcekeni esihla izinto njengoba lakathe selokhu esihla uvele yinjayelo yakhe waqalisa kudala ukufica kaqalisanga lamuhla.
Pho nxa kunjalo kuye kulungiswa njani? Ngoba siyakwazi ukuthi elemeli kaphela kulapho kwaziwa khona ukuthi kulo hulumende obalulekileyo. Pho kuya ngaphi khona?
Osokuhlupha kathesi ukuthi ama-Republicans ngama-Democrats ama-Republicans bona bathi as long as belo president wabo usayo ongu-Trump okomthetho lokhu abazele bekuhambisa ngawo abantu izinto zibe obala kabasezwani lakho bafuna nje ukuthi bebe lo president ngoba ngani ngaye kuthiwa kabamseyeli kangako nxa yefihla izinto ubekhuluma amanga ngaye bamtshengisa i-president nabuhabanisesibona ama-republici zaphathi yakhe ngaye kakwenzi konke lokhu ukwenza ngenxa yokuthi usekeli.
Kodwa ngenxa sikhangele phela imithetho yeMelika ayikuvumeli khonokho pho manje lokumbopha phela kabotshwa so ke kuzaqhutshwa njani khonokho?
Hayi, mina ngibonayo lapha ukuthi abantu ngaye bayaqinisela ukuthi angaboyeli ngo-2020 ngoba ngamhla ephuma vele engasavotelwa ngo-2020 ukuthi abuyele ukuba ngu-president anti immunity lani yafikeli yokuthi u-president kathonisiswa amacala uzakuthi vele mhla ephumayo bazavuka bembangelana bafuna ukumfaka emajeni emunye bemthonisa zonke amacala akhe lewa alawo.
Ye, mase sikhangela njalo lama democracy abanye bathi kukhanya bamdonsela edakeni ngabomo kambe kunjalo yini?
Hayi, mina kangiboni ukuthi bakudonsela edakeni njani ngoba kumele sikhangele ukuthi angithi kule three levels ze-government i-Congress, the Senate, the lapho kulo president khona executive abantu ama democrats balendawo congress yikho lapha babusa khona bangaze benza izinqumo bapasa imithetho kodwa sabufike senate yesifuzo ngenxa yokuthi senate bayi-minority so lapho kumele bazikhangele ikusasa yabo njengenhlanganiso ukuthi kabazifaki emjibileni ngokuqalisa into abangasoze bayiphumelele xa bangakuqalisa kwampane congress wedlule senate kuzakhuluma ngapho icampaign yonke ka-2020 angishabona ukuthi i-report kamula kayikhuthwanga kude kuqala kwathola bakhupha kancane besenza sibe mfike opportunity yokuthi ahambisele abalubaji i-report liyana ithe kangenzangalo so laba ama-republicans bayacalculator bazama ukuwisela ama-democrats egodini and mina lami ngibona kuqakatheka ukuthi ama-democrats labo bavusa ingqondo ukuthi singaze siqhubeke phambili siniinvestigate sithi siyami-impeacha ekucineni yibo abacina belunga
siyakuzwa-ke Mamtungwa isikhathi iso-ke esesidliwe ngumangoye sathelela ithuba ukuthi sibonge-ke unkosikazi Priscilla Mtungwa Ndlovu ukhona ngale-ke e-Washington State khonapha-ke kwele Melika ungadinela kusasa Mamtungwa
okay salani kude balaleli loduli
ye siyabonga kakhulu
ye lo-ke unkosikazi Priscilla Mtungwa Ndlovu ingcwethi kwezombusazwe sixoxelayo esesiyatle khonapha e-Washington eMelika kwamanje-ke siyabe silokhu silitshayela-ke umculo kaJays Marabini ngapha sesixoxela nje labantu wathi siza ukuthi lapha ecingweni silobani kunjani khona ecingweni ye siyaphila kakhulu mfowethu ifoni yakho ngazani iyahayiza angikwazi ukuhamba njani uyasizwa kuhle kodwa allright wathi khatha ifoni leyo siyakufonela back e khatha siyakufonela back allright allright
sizobuyela ekhaya kumono ngiye ekhaya kumono ngibuyela ekhaya kumono ngibuyela ekhaya ubunzima balo mhlaba ungenza buyela ekhaya kumono
ye kulamanje sibona zani-ke silo mlaleli lapha-ke okhona ecingweni mlaleli kunjani
ngiyaphila njani
ngiyaphila kakhulu-ke Caroline uphila njani khonapho
hayi siyaphila
ye ngamafitshane-ke isikhathi sesihambile ubona njani ukwenzakale khona ngale koBulawayo sitshele ukuthi ungathi ngapha
into eyenzakale koBulawayo yazi isahlukumeza kuyabonakala ukuthi khona i-1979 grand plan liyana abayenzayo ilokhu iqhubeka isiya phambili how can umuntu nxa ekhupha okusenhliziyweni yakhe ngokuthi kumele benze njani bethuthukise ilizwe kodwa usengohlukunyezwayo
ye siyakuzwa kodwa isikhathi du sibili abantu besibanika nje 30 seconds umuntu oyedwa sibonge kakhulu-ke Caroline
ngiyabonga
ye yelo-ke ngumculo kaJays Marabini liyamazi phela uJays uNdlovini singake hlukane ngokuthi sikhangele indaba ebesikhokhela namhlanje kustudio 7 kunamba uZulu ukhangelelwe ukuthi uzatshengisela emigoqweni kusasa koBulawayo kulandela ukukhahlanyezwa kwenduna uNhlanhla Mangwe endiweni ngamapholisa ensida kulesi sizalwane seZimbabwe esikwele Rwanda esithi imisebenzi ilele ngophondo kulelo lizwe siluqhubela lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje zilitshone kahle zulukandaba olubalulisayo ngokhipsdube